Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amapholisa izolo ebusuku akhrize emthethwandaba isicelo sokuphikisa isinqumo sokuvimba uDokotela Peter Magombeyi ukuthi aye kwelatshwa esibhedlela seSouth Africa.
Upaul Nyathi walile ukuthi uMagombeyi abambophile, but kucaca ukuthi bambophile ngoba kade bemgombolozele esesibhedlela kulabantu kulamapholisa amaningi and so on. Until sokumele adischarge esibhedlela, sebemecela, sebembamba, kumele ahambe. Onshows ukuthi asila respect yomthetho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York namuhla, lapho akhangelelwe ukusola izejeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF esithi ziphambazamisa imizamo yokuvuselela umnotho. Umansipala wakoBulawayo uthi uvumelene ukuthi imithelo yedolobho leli ikhwezwe ngesilinganiso se-300% lanxa abanye okhansila besithi akuvunyelwananga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapholisa izolo ebusuku akhweze emthethwandaba isicelo sokuphikisa isinqumo sokuvimba uDokotela Peter Magombeyi ukuthi aye kwelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Amapholisa ayethe uMagombeyi owabonakala ngemva kwamalanga amane enyamalele kabotshwanga, kodwa izolo kuthe sokufanele eye eSouth Africa amvimba okubangele ukuthi amagqwetha aye emthethwandaba oyiwo owamnika imvumo yokuthi aye kwelatshwa. Izolo ebusuku amapholisa kubathe kumele lolu daba lwehlulelwe ngokuphazima kwelihlo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezelungelo loluntu, uMnumzana Bekezela Maduma Afuzwayo.
Yabona sile serious challenge ye rule of law elizweni, but if we have to tell the truth, abantu laba okokuqala uNyathi uPaul Nyathi walile ukuthi uMagombeyi abambophile, wadisputa completely ukuthi bambophile, but kucaca ukuthi bambophile ngoba kade bemgombolozele esesibhedlela kulabantu kulamapholisa amaningi and so on. So which was a sign ukuthi ubotshiwe, but besithi kabambophanga. Until sokumele adischarge esibhedlela, sebemecela, sebembamba, kumele ahambe. Colloquial on its own shows ukuthi asila respect yomthetho. Ube vele ebandlelweni yena engakacharge, engabengazange bemcharge ukuthi le offense mhlobo bani for all this long. So sebehambile abangibo bafike e-High Court bacela i-determination ukuthi ayekelwe ahambe e-South Africa. Before beseya-appeala e-court, bebevele sebembambile and uhiye kulama-rumors ukuthi kulo mpholisa onganikaziwa, onganikasompholisa wamaqini okade vele semchayile already. So kulama challenges amaningi in this whole setup. It shows simply ukuthi hayi umthetho wethu asiwubambi ngendlela eyiyo, asila i-rule of law altogether completely. Nxa kade befuna uku-appeala bekumele bemeke lapho esibhedlela then behambe e-High Court bekwenza i-appeal ye-case yabo, ibizazwakala ukuthi hayi at least bazama ukuthi be-respecte i-processes zomthetho.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kungabe kukhona yini abazama ukuthi bakugubuzele kungaphumi egcekeni?
Nge-behavior aseyenza, it is now certainly obvious ukuthi kukhona okufihlwayo. If kade kungela lutho, ubanjani ukuthi aphume ahambe? So khona lokho kuya ngeziyaphakamisa mesi ukuthi abantu becabanga ukuthi kusho ukuthi abantu laba ikhona into abayifihlayo ngaye umuntu lowo. So akusaphikeki ukuthi bangabe kuyibo abamu-abductayo, akusaphikeki ukuthi bamthotha, akusaphike ukuthi bamchaye, akusaphike ukuthi bamlimaza. Bayisa ukuthi zonke lezi zinto angahamba e-South Africa ayehlolwa zizavela ukuthi yikho abamenza khona.
Ngalesi sikhathi ubona ungani uZulu njengoba ubeke wabambana etshengisela ngokuthunjwa kwakhe, kuyini okungenziwa ngoZulu kumbe uzulu vele gasela ndaba lo daba lolu njengoba abanye sizwa besithi abasakholwa ukuthi wayithunjiwe.
I think nathi sifika kimi ukuthi yiso isikhathi kathesa kumele ukuthi abantu bebambane more nxa kade sasivele sibambene endabeni ka yakhe ekuqaliseni esadingwa engabonakali kathe sokusitshekisa ngolama-signs okuthi yes kule suspect ukuthi i-state had something to do with him. So akubanjwane more kathesa abantu bethinga ukuthi nosicela i-rule of law ilandelwe njengoba injalo. Upresident use-United Nations i-message ayekhulumayo ukuthi i-new dispensation i-respecta umthetho. Inyu dispensation ile this and that and that. But what is happening on the ground yene khona ngale is the opposite. So singathula, the world will not know. So kumele athe abantu basukumeka indaba le beyibambe bonke. Sikhulumela ukuthi no, sicela umthetho banje njengomthetho umogombeya kayekele ahamba ayekwela to South Africa.
Lo mnumzana abekezela amaduma afuzwayo. Ingcwethi ecubungula ilungelo loluntu bekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGwanda. Kusenjalo ababe ngabameli besigodlo seMelika eZimbabwe, isiphathamandla seHarvard University kanye labalwela ilungelo loluntu sebelobe ugwalo lwepetition besithi ikolleji leHarvard kufanele lesule inhlonipho elisanda ukuyipha unkosikazi kamongameli u-Auxilia Mnangagwa ngenxa yokwephulwa kwelungelo likadokotela Magombeyi. Basole lokuthunjwa kwabantu okusanda ukwenzakala kunyanga ezedluleyo. Njalo bathi kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe ngontando kayiphikiswa.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu oweStudio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York namuhla, lapho akhangelelwe ukuthi mhlawumbe uzasola izijeziso ezetheswa amalunga ibandla leZANU-PF esithi ziphazamisa inhlelo zokuvuselela umnotho. Untungameli Nkomo oseNew York usethulela lolu daba.
Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe emini, njalo abaningi bathi njengenhlala yenza uzasola amazwe afana leMelika leBhilithane ngodaba lwezijeziso. Lolu ludaba ake waluphatha kuthange komunye umhlangano khonapha eNew York, lapho athe khona izijeziso lezi zenqabela imizamo kahulumende wakhe yokuvuselela izibhedlela lamakliniki.
Our current quest to modernize primary health care is sadly being hampered by the ruinous illegal economic sanctions imposed on our country for the last 20 years.
Kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi lanxa uMongameli Mnangagwa engaze ekhulume njani ngodaba lolu, kaziboni izijeziso zisuswa ngoba uhulumende wakhe eqhubeka ngokwephula amalungelo kaZulu. Omunye waba lombono lo ngumnumzana Kelvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe eHoward University khonapha eWashington DC.
Uzabe focus indaba le ama-sanctions, uthe zama ukususa ama-sanctions ekhombisa abantu ukuthi ama-sanctions lawa are illegal. Enimele esuswe yiwa enzi ukuthi iZimbabwe i-economy yethu ingaphakami. Kodwa ukuthi uzaphumelela angiboni, ngoba izinto ezenzakaleyo ngabodokotela in these last 2 weeks ziyenza ukuthi situation yakhe ibe nzima worse. So I think i-charm offensive yakhe is simply ukukhuluma to the choir or to the gallery. AmaChina lama-Russian yabavumelana naye, they will applaud his message, but abamfakela ama-sanctions aba-Britain, iMelika, I don't think they will have time to listen to him as long as bengabona ama-reforms.
Kodwa esinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana Esau Mavindize, uthi udaba lwezijeziso kalulani lombuso omubi kumbe omuhle. Uthi lokhu ukutsho ngoba kulamazwe ephula amalungelo imihla lamalanga adlelana kuhle leMelika. Ngakho uthi kusobala ukuthi udaba olukhona ngolwamapulazi athathelwa abalimi abamhlophe nguhulumende weZimbabwe.
Even kana kuZimbabwe tina ma problems ati now.
Yebo, eZimbabwe silenkinga zethu. Kodwa ungakukhangelisisa kuhle, uzananzelela ukuthi lolu daba kalulani lombuso okhululekileyo kumbe idemokrasi. Kulamazwe angahloniphiyo amalungelo oluntu afana leSaudi Arabia, kodwa alubudlelwano obuhle
leMelika. Nalawo banothi rovera ama-sanctions awo.
Ngaphandle kodaba lwamalungelo, uManduna uthi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama reforms which Mnangagwa has tried yena lomthuli Ncube, they have run into problems and kukhanya ngani bayahlulekwa. Sibona icurrency yethu almost collapsing, wearing rate of 1:20. Sometimes even higher, 1:23, angazi, on the parallel market. So each time rate lay loki kitiga, umnotho wabantu la uyabukitiga. And with each drought that we are looking at katesi, we
kodwa abasekeli bezanu PF bathi umnotho uzavuka kuphela nxa kuthe kwesulwa izijeziso. Ngimele iStudio 7 ngise United Nations eNew York. Yimi uNtungameli Nkomo.
Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namuhla ezokumaphephandaba lemsakazo eChineyo. Umzimba kwaye ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe obubele eSingapore ekuqaleni kwayonale inyanga sowawonyiswa njalo ungahlala phandle kwamakhaza endlini yakhe okwenyanga. Lokhu kuvezwe isikhulumeli somndeni wakomgabe uMnumzana Leo Mgabe ekhuluma lentathelo izindaba. Uthi umzimba kaMgabe wonyiswa eSingapore lapho achona khona. Wangeza wathi wayengakwazi lokhu kodwa kwaba licebo elihle ngoba abaseyi kukhokha indleko zemochari. UMnumzana Leo Mgabe wenqabile ukuphendula ukuthi kungani ibhokisi lilokhu liguquka, kodwa uthe kulokwenza lokuvikela isidumbu. Kulindelwe ukuthi umufi akhelwe indlwana ebukekayo eyomngcwaba eRose Acre ibizwa ngokuthi yimausoleum ngesiNgisi. Iqembu leHighlanders lingqikilana lelebulawayo Chiefs namuhla enkundleni yeBarber Field Stadium kobulawayo emini emdlalweni weCastlelager Premier Soccer League. Njalo okhangelelwe ukuba ngumqeqeshi omutsha weBosso uHendrik Pieter de Jong uyabe ekhona. Okwamanje esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
KuStudio 7 ngiyabingelela abalandeli labalaleli beStudio 7. Uncube eFlapus eNdunda. Mina umbono wami ubona sengathi noma yiphi political party ekhona nje eZimbabwe abekho ukusiza abantu, bangabantu abafuna amaphokethi abacwayi. Nasisale silambile, besibavotela sisale silambile. Ingane zabo zifunda phesheya, behlale ezindlini zokunokusho. Thina sihlupheka sihlale emakhaya, singaliboni loncedo uma sihlele emakhaya. Ayikho nje indaba yepolitics, abantu bagcwalisela amaphokethi abo eZimbabwe. Izimbabwe bacabangela abanye abantu. Ngiyabonga.
Ngiyanibingelela basakazi beStudio 7 tshona njani. Engifisa ukwazi mayelana no Minister of Finance wethu umthuli Ncube ukuthi kahle kahle uyayazi into ayiyenzayo ngoba izinto zikhuphuka every day. Petrol iyakhuphuka every week, kanti into ayikhuphulela ipetrol yini ngoba asazi ukuthi lapha into ayizamayo yini. Uma umsebenzi umehlula akaphume ngoba akayazi into ayiyenzayo. Izinto zezimbabwe zikhuphuka njalo, asisakwazi ukuthi uminister orongo or ngababa babhizinisi ibaba rongo. So asazi ukuthi uqhubekani. Ke lisisize elibakithi, ma engakhoni lo msebenzi akalise ahambe ayohlala phansi emzini wakhe, hayi ukuthi abehlukumeza abantu bezimbabwe ngama-prizes ezinto ezingaqondakaliyo. Ngiyabonga.
Ye, sanibonani mahlaba ezulu, sanibonani basakazi be-Studio 7, basakazi babantu, linjani ngokuphila? Hayi, nathi siyaphila, sendaweni yase-South Africa. Okwami engikudlulisayo, ngesifiso sami bengifisa ukungathi International Criminal Court ingabopha bonke ama-president wona lawa angama-dictator ahlukumeza abantu emazweni awo. Ngabe bayakwenza kube yi-history, ne-history nje babophe wonke ama-president nala njengoba behambele umhlangano we-United Nations. Ngabe bafika ngale babajikele bababophe bonke ngoba bahlupha abantu laba, bahlupha, bahlukumeza kakhulu izizalwane zamazwe abo, ikakhulu eleZimbabwe, ikakhulu eleZimbabwe elibuswa ngentando yamasosha, ngentando ayiphikiswa. Ungamela ngikhulume okusenhliziyweni yakho, kuyahlupha kakhulu. Ngabe bangabopha bonke laba bantu laba babajezise ikakhulu ngoba bahlukumeza abantu. Abantu bagcwele amazwe, kathisi abantu baseZimbabwe bagcwele i-Africa yonke, bagcwele umhlaba wonke jikelele. Indaba yeZANU-PF, iZANU-PF ayilungelanga ukuphatha ilizwe, kumele ukuthi ngabe iyasuswa nje embusweni noma kuvele kube le thimba lokuthi vele ma uphethe ilizwe ngodlame bavele bakususe, bavele bakususe, bawususe umbuso wakho nebandla lakho uvele usuke embusweni ngenkani bangazwa ngawe. Ngoba khona manje baya kwi-United Nations bese yaqamba amanga, ayikho into yabayilanda, abalanda ukuyaqamba amanga ukuthi abantu be-United Nations bathi hayi iZimbabwe impela upresident wakhona uthe uyalungisisa 1, 2, 3. Ingekho into ayilungisisayo, balungise izikhwama zabo kuphela ukuthi badle kahle basuthe. Khona manje omunye ushonile ungcwatshwa ngemali ezingasukiyo, lokungcwatshwa kangcwatshwa uyawonyiswa wenziwani ngamamiliyoni lamamiliyoni elizwe leZimbabwe. Kodwa umhlaba wonke jikelele ubhekile ukukhangela ukuthi kwenzakalani, akula action eyenziwayo. Kanti e-Afrika kuyaze kulungeke sokuthini? Ama-Afrika kade sizasukuma nini? Sike sisukume sithi no to corruption, no corruption government. Khona manje i-system kaMugabe sigcwele i-Afrika yonke, amaphoyisa amazwe wonke, South Africa asetshontsha, sayenza ama sokungamakriminali yonke indawo, imbutho yonke yamazwe sebetshontsha izimali zelizwe besenzani. Kodwa yonke le nto le yaqalwa nguMugabe, mina manje bambiza ngeqhawe ngoba iqhawe lokuthi wabavulela indlela yokuthi batshontshe izimali zamazwe. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi, linjani khona ngapho? Siyalithanda kakhulu, sibonga sibili lokhu lisenzela khona ukusitshela indaba zeqiniso. Libambelele sibili, eyi siyafisa ukuthi ngale akukwanisa ukuthi lisilungisele ilizwe leZimbabwe lelilunge ngoba thina ngapha asikwanisi. Sibili, into ekhokela ukuzwayo kuyeqiniso, ayisho ukuthi kungamanga. Sithwele nzima ngapha ekhaya, sithwele nzima okuzwayo sibili.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu WhatsApp ngonombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318, lapho elingasithumela khona amazwi enu liwizwe emoyeni. Kesekhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isikhulumeli sebandla lama-Democrats eMelika uNkosikazi Nancy Pelosi wethule ngokusemthethweni umbiko wokuthi uMongameli Donald Trump kufanele akhutshwe emsebenzini ngoba wephula isisekelo sombuso ngokudinga uncedo kuhulumende welinye ilizwe ukumncedisa ukukhankasela ukhetho lomnyaka ka-2020. Ngalokho bathi kufanele ikhitshwe ngohlelo lwe-impeachment. Umanyano we-World Health Organization uthi ukhathazekile ngokuthi uhulumende we-Tanzania kaphumeli egcekeni ngokwenzakalayo ngomkhuhlane we-Ebola ocatshangelwa ukuthi ubulele umuntu e-Dar es Salaam. Umunisipala wakobulawayo uthi uvumelene ukuthi imithelo yedolobho leli ikhwezwe ngesilinganiso esingamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC eliyilo elilamalunga ekhansili lithi ayisiso isilinganiso esavunyelwanayo lanxa umeya umnumzana Solomon Mkoni lamanye amakhansila besithi yiso isilinganiso esizaba khona ngomnyaka ozayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowoza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okay, engakutho njengabantu ukuthi uma asiwelelani lokukhwezwa kwama-rates, i-party position yethu ilingeke ukuthi nga ama-rates ekhweza kumele akhweze nge-100%, hathi i-716%. Egocela i-300% yomnyaka ka-2019, 416% eyomnyaka ka-2020. Lokho asiyelelani lakho, njalo akukho ku-party caucus.
Manje kungaba kuhambe njani ukuthi kuvunyelwane ukukhwezwa lokhu esizwa kuthiwa bakhona ama-councillors abakuvumileyo?
Ngibona ngani lokhu kubangelwa yikuthi bakhona abangazange athende bebuye emhlanganweni wecaucus owamakhansi, ngoba phela kungakaphasiswa ulutho amakhansela ayahlangana bexoxe bevumelane ukuthi amarethi ayakuba yimalini. Njalo ukuhlangana lokho kumele kuvunyelwane izinto ezihambelana lenhlelo zephathi esithi thina yi-party policy, ngoba phela ibandla lethu umama walo yi-ZCTU. So yonke into esimele esiyenzayo imele iwelelane ngokunanzelela, futhi imele inanzelele ukuthi abantu bayadibela. So sibona ukuthi i-716% ibethwa yibuthapha ngabanye abakhona phakathi kwama-councillor. So sizazama ukuthi sicubungule ozatholakala engahambelani le-party caucus iyakuba lesigezini.
Ngezinye indlela uyatshona ukubana kulokungezwani phakathi kwamanye ama-councillors lebandla?
Ngingazi ukungezani, kodwa ngibona ukuthi abantu beyekele ukubuya emhlanganweni oqakathekileyo bese behamba ekhansilini befaka ama-rates afika 716%. Umumo wethu unjengalo okhona lo umumo lo okamnangago ukuthi i-fuel iyakhwela every week. Ngibona ukuthi lowo muntu ngumuntu ofisa ukuthi iphathi idilike. Lowo muntu kaso muntu ofuna ukwakha. Amakhansela la angazange abuye yiwo akade thuthisa le indaba. Amakhansela abuye emhlanganweni owe-caucus ophume lesinqumo sokuthi ama-rates abe yi-100%, yiwo ahambe ayofaka isinqumo se-caucus. Njalo bewelelana labanye abangaso bebandla, phela abanye abangaso bebandla bakwenzela ukuthi bebone i-MDC idilika. Lokho asiwelelani lakho mfowethu Chris.
Lo umnumzana Sweden Chirota isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kusigaba sethu sezemculo namuhla, iqembu lemafikizolo likhangelelwe ukuhlabela eMakhomo Resources Anniversary Gala eWange Colliery Stadium ngolwesihlanu. Ngalokho ke asizweni omunye umculo waleli qembu othi Love Potion. Qambule amafikizolo lona elikhangelelwe ukuhlabela eMakomo Resources Anniversary Gala eWange Colliery Stadium ngolwesihlanu. Ngesikhangeleke ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa izolo ebusuku akhweze emthethwandaba isicelo sokuphikisa isinqumo sokuvimba uDokotela Peter Magombeyi ukuthi aye kwelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations eNew York lamhla emini. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.